Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Alifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 28 Ncwabakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle luthi kulabanye njalo abalichumi ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19 elizweni kumahola ngamachumi amabili lani asanda kwedlula.
Ukuze abantu bezivikele emkhuhlaneni we-coronavirus, okokuqala kumele be-maintain okuthiwa yi-social distance or physical distance.
Ividiyo ethulwe iphephandaba lobulembu ele-Zim Live eveza ukuthi osakhulayo uTawanda Mujeyiwa wathunjwa njani edolobheni lakobulawayo emini libalele isilethe ukuthukuthela lokwesaba okukhulu ebantwini abanengi.
Lokho esikubonileyo okumayelana lo Tawanda into esabisayo sibili sokungathi sihlala lamazimu.
Umongameli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi isiphathamandla sebandla lakhe umnumzana Patson Tsamara engaba wabulawa yitshefu. Umongameli Donald Trump ugqibe umhlangano omqoka webandla lama-Republicans izolo ebusuku ethembisa ukusebenza gadalala enganqoba kukhetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempila kahle luthi kulabanye abalichumi asebebulewe ngumkhuhlane we COVID-19 elizweni kumahola angamachumi amabili lane asanda kwedlula. Ugatsha lwezempila kahle luthi abayisikhombisa ababhubhileyo ngabe Harare, kuthi oyedwa ngowakobulawayo lomunye oyedwa njalo oweMashonaland Central, loyedwa odabuka esigabeni seMidlands. Lumbiko uthi inani lasebehlaselwe ligcikwane leli selifika phose kunkulungwane eziyisithupha lamakhulu amathathu 6,292. Njalo selibulele abafika phose amakhulu amabili 189. Ngesikhathi igcikwane le-COVID-19 lilokhu limemetheka elizweni njalo libulala abanye, odokotela baxwayisa abantu ukuthi belandele iziqondiso abaziphiwa ngabezempilakahle ukwenzela kwenqabela ukuthola leli gcikwane kumbe ukuthelela abanye. Udokotela Mthabisi Anele Bebe, owayengunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospitals Doctors Association, ugcizelele iziqondiso okufanele abantu bazilandele ukuzivikela kugcikwane le-COVID-19. Kungxoxo ayiqhubele osithandekile emhlanga we-Studio 7.
Ukuze abantu bezivikele emkhuhlaneni we-coronavirus, okokuqala kumele be-maintain okuthiwa yi-social distance or physical distance. Khona usitsho ukuthi akumelanga uhlale uminye usendaweni eziminyeneyo ugcwele khona abantu kungela moyo otshaya. Kuqakathekile ukuthi uhlale kule distance between 1 meter to 2 meters lomuntu oseduze kwakho. Okwesibili, abantu kabahlale begqoke ama-mask ngendlela efaneleyo njalo ngesikhathi sonke. I-mask xa uyigqokile, i-face mask, kumele ivale umlomo, ivale lamakhala. Okwesithathu, abantu kumele begeze izandla sikhathi sonke. Ungabamba into, geza isandla. Bambe iminyango, bambe amatafula, geza izandla. Xa kungela amanzi, thenga i-alcohol-based hand rub or hand sanitizer. Ukuhamba uzipuntshuzela nje esandleni, uyigcoba-gcoba ezandleni ziwome. Okunye okuqakathekileyo ukuthi ma ukhwehlela, ungakhwehleleli ezandleni, khwehlelela ku-elbow yakho. Kumbe ukhwehlele kutishu, uqeda ukhwehlela uthatha itishu leliyana ulilahle ngendlela efaneleyo lapho kule ngcikiza khona.
Sesikhangela labo asebetholakale ukuthi baligcikwane le-COVID-19 ngemva kokuhlolwa. Yiwaphi amanyathelo okufanele bewathathe ukwenzela ukuthi bethole usizo njalo bengatheleli abanye?
Ungabona uzugula kume ungabanjwa kulomkhuhlane we coronavirus. Qathekile ukuthi ulalele lokho okukhulunywa ngabe impila kahle. Hlala endlini ungelabanye abantu, ungahlani labanye, uhlale kuma isolation unale ukuze uvikele abanye bengaba umkhuhlane lo we coronavirus. Njalo siyakhuthaza umuntu wonke lo ogulayo ezizwe ekhwehlela umzimba uchisa engaphefumuli kuhle, fonela abempila kahle. Uhambe esibhedlela, fonela abempila kahle bazakutshela okumele ukwenze. Namafitshane wona lawo. Ngiyabonga.
Lo ngudokotela Mthabisi Anele Bhebhe, wayengunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospitals Doctors Association, ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Umfanekiso wevidiyo owethulwe uthange liphephandaba lobulembu eleZim Live uveza ukuthi osakhulayo uTawanda Mjeyiwa wathunjwa njani enzikini yedolobho lakobulawayo emini libalele isilethe ukuthukuthela nokwesaba okukhulu ebantwini abanengi. UMjeyiwa yena ungumzukulu womhleli walinkundla uMduduzi Mathuthu ulobe ngendlela ejulileyo njalo echasisa ngocuku ahlangana lalo aze athunjwe emhlazi ku-30 ngenyanga edluleyo ngaphambilini kombhikitsho owawumele wenziwe emhlazi ku-31 Ntulikazi. I-video le iveza imota ezinhlanu ezalandela uMjeyiwa lezihlobo zakhe uMandlenkosi lo-Advent Mathuthu abagcina bebotshwa. Izimota lezi zafika zagombolozela imota uMjeyiwa ayiphakathi kwayo imiphandle kwesinye isitolo lapho athunjwa khona ngabantu ababehlume ngezibhamu abanakanelwa ukuthi ngabezomvikela abogatsha olwaziwa ngabalutshwana oluthiwa Ferret. UMjeyiwa uthi wahanjwa laye endaweni angayiziyo wahlukuluzwa etshaywa okwamalanga amathathu. Uthi njalo babemnathisa umthambiso wakhe besithi ungomunye wabazama ukugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. UMjeyiwa uthi abathumbi bakhe bamtshela njalo ukuthi babefuna ukujezisa umalumakhe uMathuthu labanye abalwela ilungelo likaZulu abegoqela osakhulayo kwesifazane uThandekile Moyo ngokusola umbuso webandla lezano PF. UMjeyiwa wavumbuluka ngemva kokuba umthethwandaba unqume ukuthi amapholisa kumele amveze. Abaningi ababone le video njalo babala udaba lukaMjeyiwa bathi abala kuthandabuza ukuthi le yimisebenzi kahulumende. Kodwa isikhulumeli sikaMnangagwa uMnumzana George Aramba eloba enkundleni yeTwitter ubuze ukuthi uMjeyiwa lo uzenza bani lokuthi udume ngani. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Dumisani Nkomo.
Lokho esikubonileyo okumayelana lo Tawanda yinto esabisayo sibili, sokungathi sihlala lamazimu. Kambe nxa umfana omncane ole-23 osesikolo se-college nxa ethunjwa ngale indlela, ehlukuluzwa, etshaywa ngendlela ebuhlungu kakhulu, kuyasethusa kakhulu ukuthi amadoda amakhulu angakana, amadala angakana, labantwana abalengilotawanda bengaba lesibindi ukubana bephathe ingane ngendlela etshengisa umoya omubi kanje. So sithithibele kakhulu sisevalweni ukubana sihlezi lamazimu lapha elizweni.
Njengoba uhulumende ekulandula ukuthi nguye owathumba uMjeyiwa, sesibona sokuphuma ividiyo, kungenzeka yini ukuthi amapholisa asebenzise leyo video ukubona ukuthi uMjeyiwa wathunjwa ngobani?
Asilaqinisi ukubana ingxenye lamapholisa la ingxenye ye-operation yonale, so kungaba nzima sibili ukubana labo bedinge abantu laba abathumba uTawanda, ngoba silaqinisi ukubana ingxenye labo babeyingxenye yeqembu leli elathumba uTawanda. So kunzima kakhulu, sokufanana ilokuthi amakhanka eripote indaba empisini, indaba enzima kakhulu leyi sibili.
Izehlakalo ezinje nkomo zijone ngombuso kaMnangagwa.
Lokhu kutshengisela ukubana akuzange kube le new dispensation, lokhu kufana nokwakudala. Nxa sikhangele emuva, u-Itai Dzamara wathunjwa lakhathi esakwaziwa ukuthi wayangaphi. 2008 abantu abaningi batshaywa, bathunjwa, banyamalala lakhathi esakwaziwa ukuthi bayangaphi, lakhathi esakulamuntu even one wabotshwayo. Nxa sikhangela ngo-2000 abantu abaningi batshaywa, amasapoti MDC batshaywa, abaningi banyamalala, opartic nabanyama laba nabanyama wanyamalala ngo-2000 lakhathesi akakatholakali upartic nabanyama. Kwaba lo mbhuqazi wegugurawundi lapho kwanyamalala abantu abaningi kakhulu. Silokhu loko kutshengisela ukuthi lokho kufanana sibili. Amazimu aqalisa umbhuqazi ngo-1983, yiwo amazimu alokhu ehlupha lanamhlanje. Abantu benyamalala kungaziwa ukuthi baye ngaphi, behlukunyezwa, betshaywa ngaphansi kwenyawo olukhathi masuku, bafele ejele. So lokhu kuyatshengisela ukubana akuguqukanga lutho. Umbuso kaMgabe, umbuso kaMnangagwa kuyafanana konke ngoba babevele besebenza bonke.
Umnumzana Dumisani Nkomo ucubungula ezombusazwe ubexoxa le Studio 7 ekwabulawayo. Uhulumende uyakulandula ukuthi nguye owayethumbe uMtshehiwa, yena othi ulokhu eselatshwa amanxeba okutshaywa lokulimazwa kwezinso zakhe ukwenza ukuthi aye kumtshina ye-dialysis kanye ngeviki. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi kule socha uGugulethu Ndlovu obulele umkakhe ngokumgwaza ngenqamu. UNdlovu ubikwa wayengahlalisekanga lomkakhe uNompilo emethesa icala lokufeba okwazi kwabangela ukuthi asuke emendweni umkakhe, kodwa uNdlovu wamlandela ngakibo waze wayamthola wamgwaza. Iphephandaba lobulembu be-intanethi le-newzimbabwe.com lithi umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi isiphathamandla sebandla lakhe umnumzana Patson Dzamara obhubhe ngolwesibili engaba wafakelwa ichefu. UDzamara obele minyaka engamachumi amathathu lane 34 ubulewe ngumkhuhlane wemvukuzane yamathumbu okuyiwo umkhuhlane wabulala owayengumkhokheli webandla leli umnumzana Morgan Tswangirai. UChamisa uthi ngesikhathi kulo hulumende womanyano wayehlala etshela uTswangirai ukuthi angamukeli amakhekhe letiye evela kuziphathamandla zezanu-PF kodwa yena engalaleli. UChamisa wengezele esithi lasemajele lakho okwake kwavalelwa khona uDzamara kuyafakelwa ijefu. Uthi uxwayise iziphathamandla zebandla lakhe ezivalelwe ejele sikhuluma nje ezifana lo Job Sikhala ukuthi bengemukeli ukudla okuvela kuziphathamandla zejele. UDzamara uzabekwa lamhlanje kibo eMtoko. Isizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele ngeWhatsApp.
Sarubonani, sarubonani ku Studio 7 ku VOA News. Mina igama lami ngusiyaphambili ngisehaboroni. Hayi, indaba yekhaya leZimbabwe iyahlupha le. Ngakhangela ukuthi kade sizano ithi yona seyawina ama-elections ka-2023 bakuthi bawinile njani, kungavotwa, kungakhampeni, sebehle bawina. Into yabona ukuthi vele yi-rigging leyo, sebariga kudala, sebariga kwazo i-rigging yabo seyariga yaze yafika ku-2030 njengokutsho kwabo ukuthi bazahlala kuze kube 2030. Yena uMnangagwa ngokutsho kwakho ukuthi uzahlala kuze kube 2030. so kusho ukuthi vele la amanye amaphathi vele adlala ngesikhathi kutshona wona kuvotwa vele kumotsha isikhathi ngoba ivoti ezabala yonke iyabe ingezanu so akusebenzi ukutshona kuthiwa kuyavotwa kuyavotwa ngaphandle kokuthi kuphela kuze kuncedise wona ama-United Nations labo-AU nabo-SADC bangenele khona apho kungasebenza lokho beside that akula nto engasebenza ukuthi kuthiwa izanu ingancedi ingacabanga kuhle ithi yatshintsha umkhumbulo vele izanu kayizaki ifisa ukuthi umbuso uthathwe kumbeni ngenye iphathi kumbe ngamandebele ngoba ikakhulu emandebeleni ayifuni noma sokutheni ukuthi kuze kungene umbuso wamandebele ngoba bona bathi lizweni lamashona so akusizi ukuthi kutshone kuthiwa kuzathini kuthini kumbe kuzambono yabantu lokuthi amavota azanceda njani osokufunekayo ukuthi kuphela abantu bazimisele nxa i-OAU izimisele ukuncedisa leyo i-United Nations layo i-SADC iluqhuba udaba lwangikhona phambili abantu bahle basukume baye khona lephalamenti ngokuningi vele noma kufiwa kodwa-ke kuzafika kodwa kulungiseki ngoba nxa kungabulawa abantu bonke abaye besukume bese ephalamenti kusho ukuthi phela kuyasala abantu abangaki ezimbabwe so la i-OAU le-United Nations ayenza-ke bakuyekele bakukhangele bathi bona abantu kabadutshulwe bafe ngoba siyakwazi ukuthi abantu abazahamba khona le e-State House besiyatshengisela ukuthi izanu asayifuni bazadutshulwa sibili mina kamboni sibili ngiyabonga nami ngicela ukuthi libale eyami i-voice mail yona le
salibonani Studio 7 hayi siyabonga dade uthatha inhlelo zethu njengobalokhu isikhala indaba yakithi hayi badala kunzima kulakithi eZimbabwe asazi ukuthi impela ngoba mina mazengibheka umhlaba suphelile eZimbabwe ilizwe aliba kuthiwa into ethengiswayo aliba liyathengiswa sibone lolozo lithenga ukuthi uzokwenzani manje into engathengiswayo kubuhlungu thina kakhulu emandebeleni ngoba vele siyahlupheka kakhulu angeke safeza bereyithi futhi loba yinini ngoba asilalutho esiluphetheyo asilambuzo but ngesimanga ngamanye amandebele owazo ekhuluma esithi Zimbabwe kurayithi thina uburayithi bakhona sibubone ngoba sihleli thina sikhona la egoli lathi lapho esicatshe khona kodwa siyabona ukuthi kunzima ekhaya ngoba ungayekela wena ukudobha khona kokutholi uhambise ekhaya abadwana bayafa indlala so mina badala angiboni ubuhle kwezimbabwe nesifiso sami vele aliba ngilamandla izanupief ayiphume siqale elinye iqembu loba siqala elinye iqembu vele ezilunga kodwa kuzongena futhi ishona ayikho into ezalunga wakhuluma omunye ubhuti omshona wathi ishona ishona loba lingabe emngcwabeni kuyacatsha inyama so uyabona ukuthi akula uqhubeka phambili vele ngendaba yamashona hhayi ngiyabonga
ishonile bazalwane ngiza ngezibuhlungu lapha nangubhuti njengoba libona isithombe sakhe ubhuti obezibiza ngo-Happy Ncube angazi ukuthi bekuligama lakhe liqiniso ubethi uphuma eGwanda so u-Happy umuntu nje besiylaye ngapha thina endaweni yasempumalanga ubesenza ngegesi ubejwala ukuthi kubaba kwami bhuti embiza ngobhuti so u-Happy besingekekaze simuzwe ekhuluma ngomndeni wakhe ukuthi eGwanda uphuma kuphi nendawo lana besingekaze simuzwe sikhuluma ngomndeni wakhe umbe ngokuthi ulabazingane orunjani ube ngumuntu nje lwana obeziphilele yakhe ezidlela imali yakhe nje namhlombone lalo kusasa nje lalo kusasa lalo ube ngelakho nje kwakho ku-street nje umuntu obezidlela imali yakhe so u-Happy emalangeni lawa ukhale ngonyawo wafonela ubaba wakhala ngonyawo manje ubaba nabengekho besemnambithi lapho asebenzela khona ngokwakha sabuya safonelwa futhi emalangeni sezokuthiwa usekahlanya manje sithola umlayezo wokuthi akasekho so bengicelisa ukuthi abangabe bemazi u-Happy or ngu-Happy or aso-Happy besimazi thi ningu-Happy Ncube nansi isithombe kwabaphuma eGwanda lisidingisele then uma setholakele inamba lingasebenzise yami yonale ayinandawa 084 655 1549 ngoba ngiyazi esibedlela lapha leke khona okwamanje mamdeni wakhe utholakele ngingakwazi ukuthi ngiudirecte ukuthi umufi ulele ekuphi ngoba la manje lento le phone yakhe ikhona bathi beyichile endlini esikhathe thathwa iambulance so ma kufonelwe phone yakhe ku receive abanye abantu ora bahlala lapha qhashe khona so sibhekele nakho konke ukuthi nempahla yakhe yona liye kade naye emqhashweni ingalahleki naye umufi athola ukuthi umdeni wakhe ube mazi ukuthi selele abesethola ukuthi ahambe ekhaya ngiyabonga ngicela lincedise ngokudlulisela kuma groups amaningi okhulumayo umama angena Mrs Ndlovu ngiyabonga
ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele esivela ngapha kwele Melika, umongameli Donald Trump ugqibe umhlangano omqoka webandla lakhe oweRepublican National Convention izolo ebusuku, ecela uZulu wele Melika ukuthi amvotele ngoba ezasebenza gadalala ingaphiwa elinye ithuba lokubusa. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UTrump wethule lokhu emhlanganweni weRepublican National Convention wenzelwe eWhite House. Uthi ulakho ukwenza kube le msebenzi eminingi elizweni engakhethwa ukuba ngumongameli.
Heart full of gratitude and boundless optimism, I profoundly accept this nomination for President of the United States.
Ngenhliziyo emhlophe ngiyamukela ukukhethwa ukuba ngingene esikhundleni sikamongameli. Sizasebenzela ele Melika ukuthi libe lelizwe elilentuthuko. Sizakwenza konke ukuba siphumelele. Sizavuselela amasiko ethu ukwenzela ukuthi kube lothando elizweni. Zakuqula lezomnotho lokunye okuthiyeneyo.
And a new spirit of unity that can only be realized through love for our great country.
UTrump ungqingilana lomnumzana Joe Biden webandla lamademocrats kukhetho oluza kwenziwa ngolwezi. UBiden uthi umehlule umsebenzi umongameli Trump.
Decency, science, democracy, they're all on the ballot.
Kunengi okumele sikuvotele ukuba yithi ukubuswa kwelizwe lokuthi kumele sibe njani esikhathini esilandelayo. Konke lokhu kuzabe kuvotelwa. Kumele sibe kwazi ukuthi sivotelani. Kumele linanzelele okwenziwa ngumongameli okwamanje ngoba kulabantu abedlula izigidi ezinhlanu asebehlolwe batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Kweyangisa lokhu xa sikhangela umhlaba wonke jikelele.
By far the worst performance of any nation on earth.
Abalandela okwenzakala kule Melika bathi akungacaci ukuthi ngubani ozanqoba ukhetho oluzayo. Unkosazana Nokuthula Donsi uthi loba kunjalo kukhanya ngani umnumzana Biden uzanqoba ukhetho lolu.
UTrump utshintshe kakhulu imilayo engathi ngama-policies ade khona ngesikhathi sika-Obama. Lokhu kwenze ukuthi abantu ade bethakazelela ama-policies lawa ayekhona ngesikhathi sika-Obama bangamthandi. Mina ngibona no-Biden uzawina.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthokazi Republic Party.
Esisa kunanzelela ukuthi kukhetho oluzayo eMelika ngenyanga kaLwezi. Sicabanga ukuthi amalungiselelo wonke ahamba kuhle ngale emazweni amakhiwa ikakhulu sikhangele kwele Melika ngoba emazweni abo kulalokhu ngesilungu esingakuthi kule niye democracy kumbe baphose basondele lapho kuthiwa kule democracy khona. Uzathola ukuthi ubunengi babo khona ngale America amabandla akontestayo bathengisa ama-policies ebantwini. Abantu bayavota bevotela lo abamthandayo ngoba beunderstand ama-policies wakhe. Kodwa ungakhangela kithi lapha eZimbabwe akuthengiswa ama-policies, kuthengiswa i-rigging. Ngale uzathola ukuthi emazweni umuntu uyahlala ama-term akhe amabili ayiwo aphoqelwe ukuthi awahlale. Loba bengizwa bengasamfuni bayenelisa ukuthi bamkhiphe. Kodwa kwelakithi lapha babusa amadonki aze amile impondo.
Umnumzana Nkululeko Mathe laye ulumbono ofanayo.
UTrump ngiyambona uyazama impela straight, uyafuna ukuthi azibonakalise ukuthi uyindoda, but ngendlela engibona ngakhona selethu Trump manje ama democracy ngiwabona nje ephuma phambili ngoba uTrump uyehlulekile esikhatini sakhe phakathi kwesikhati ukuthi akhankase but manje ngibona ama democracy uJoe Biden ethatha intambo kwamanje
abalandeli bebandla lama Republicans bathi uBiden kathenjwa ngoba usekela udlakela kweMelika kodwa uBiden uthi uTrump nguye ochochozela udlakela lobandlululo elizweni ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGibbs Dube.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet. Livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Vanolila Remix. Singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Ividiyo ethulwe yiphephandaba lobulembu eleZim Live eveza ukuthi osakhulayo uTawanda Mujehiwa wathunjwa njani edolobheni lakubulawayo emini libalele isilethe ukuthukuthela lokwesaba okukhulu ebantwini abaningi. Umongameli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi isiphathamandla sebandla lakhe umnumzana Patson Tsamara engaba wabulawa ithefu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Nxa lifuna ukulalela indaba zethu njalo lingaya ku www.voandebele.com.